emigwaqo yakobulawayo imadlephudlephu abezimota labahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi, ungatshaya ipothole, hayi imoto yaphenduka. Ungatshaya ipothole uyaqhamula ama-springs wonke amaviri. Akula mgwaqo wona olethayo, ungakhangeli luveve rodiyana, ayihambeki. Ukhangele usisili uvaliwe, ukhangele wonke ama-roads angena phakathi, akula wona umgwaqo oyi-1. Uma siye phambili oyi-main road awuhambeki, vele kobulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya wakobulawayo uMlandu Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela izinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge phela esilayo enkulu kakhulu yikuthi izimoto zihamba emgwaqweni wakobulawayo njalo zibulala imigwaqo yakobulawayo. Kodwa nxa usukhangela ngapha, abathatha imali izinara, and izinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo. Ngoba ungakhangela sometimes uyathola ukuthi izimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa elinganelayo kobulawayo. Zingaki imoto eziregistere kuma-RDC compared eziregistere emadolobheni? So thina sithi amandla okuthela izimoto kaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalani weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okuthiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezishashiyeneyo lusuka lube iDube elizweni leZimbabwe. Nxa sikhangela kathesi ukuthi izinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezijiyajiyeneyo. Yikho ke soku-afektela edorobho lakobulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka eza kuyo edorobheni. Kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya-ke imali yakhona isisiba yingconisana. Khonokhana ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababe beyithembile ukuthi yezaphathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya sokuyisikhathi eside njalo ibeyimali engaguqukanga isisindo sayo. Khonokhana kube sokubangela ukuthi kwenziwe nje indawo
olwela amalungelo luntu. UMnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inengi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqinisweni nje vele izinara kayisebenzi, kuyafana nje lokuba nozesta nozinwa, kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezifike zachithwa khona yibusela, yi-corruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale abayibutha kobulawayo incane kakhulu, ngeke yenze umehluko emigwaqweni. Eningi yakhona vele iyebiwa endleleni iyatshontshwa ingakafiki kobulawayo, iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara, kudilizwe izinwa, kudilizwe izesa, kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara uMnumzana Thendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungiswa imigwaqo kobulawayo. Ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayinikeze amakhansili aphose afike 193 elizweni lonke eyizigidi ezedlula ama200 lengxenye amadola eZimbabwe, i-$266 million. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anna Stacia Ndlovu.